Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesithathu mhlaka 30 kunhlangula 2021 igama Montungami Lenkomo nanzi ezihamba phambili.
I-lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu, kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza.
Umongameli Mnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo.
Siyazi ukuthi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagubudaza.
Lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli we-South Africa umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1761. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasishiyangalombili 48,533. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,461. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,982. Abahlatshwe eyakuqala bonke sebengu 770,709. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 544,888. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokufaka ilizwe kuzinga lesine ele-lockdown level 4. Phansi kwaleli zinga abantu abasavunyelwa ukusuka edolobheni thize besiya kwelinye, kanti njalo amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini ngo-3:30. Ukuhamba-hamba kwabantu akusavunyelwa njalo kusukela ngo-6:30 ntambama kuze kuyetshaya u-6 o'clock ekuseni. Umnangagwa uthi njalo abazatholakala belezetifiketi zamanga eziveza ukuthi kabala coronavirus bazabotshwa bavalelwe. Wengeze wathi labo abavela emazweni alomkhakha womkhuhlane lo owe-Delta kanye lowe-Alpha kumele bangene kuma-quarantine centers bahlale okwensuku ezilitshumi ukuze kube lokuqiniseka ukuthi kabalawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efihlela Ncube.
Kuso sonke isikhathi lockdown isiba khona yenza impilo ibe nzima kakhulu kubo somabhizinisi abancane ama small to medium enterprises la abantu abaphila ko abanengi ngokuba siyazi ukuthi lizwe leli kalilayo imisebenzi ngakho ke abantu baphila ngokuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni ngokususa impahla kwelinye idolobha kusiya kwelinye idolobha ngakho ke i lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza i-lockdown ke kuyadinge ukuthi ingaziyandiswa kakhulu kodwa kuzanywe ngayo yonke indlela ukuthi kusetshenziswa amanye amaqhinga akubalelwa khona ukuhlaba abantu ngendlela ebanzi kakhulu ukuba bavikeleke lokunye njalo okungasiza ngakho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende angaphili ngama-lockdown kuphela kodwa asebenze ukwazisa abantu lokuvikeleka okunye okuthile okungasiza abantu kuze singahlali ngaphansi kwe-lockdown ezadilizi economy didiza impilo zabantu zibe nzima kakhulu.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona ungathini ngalo ngoba sizwa abanengi bekhala ikakhulu emaphandleni besithi kabaziboni inhlelo zokuhlatshwa kwabantu kanti bafuna ukuhlatshwa ukuze bevikeleke kulo lubhubhane.
Abantu kuqakathekile ukuthi bayehlatshwa ayikho enye indlela abantu kabahambe bayehlatshwa uhulumende kumele akhuthaze abantu ukuthi bayehlatshwa uhulumende kumele abone ukuthi yonke imithi edingakala wonke ama vaccine akhona eduzani labantu njalo ukuthi kakubi lama line lights esiwabona inkalakatha zama line abantu behamba baphenduke bengahlatshwanga ngakho ke sikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ngobunengi sibuye sikhuthaze ukuthi uhulumende abone ukuthi imithi leyo kuhlaba ikhona abantu abalayini bazibadinwe bazibaphenduke bengahlatshwanga ukuthi wonke umuntu osukume siyahlatshwa ufika thula ukuhlatshwa avikeleke ngendlela efaneleyo hayi lokho esikubonayo ngakho ke kuqakathekile ukuthi ama vaccine abe khona abantu bayehlatshwa ngobunengi ngokuba kayikho enye indlela esingavikela kangayo ngaphandle kokuthi senze njengomhlaba wonke lathi siyehlatshwa.
Umnumzana Fidlela Ncube ngoinhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Lwehlukanise umphakathi udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu ngemva kokufunyanwa yinkantolo ye-Constitutional Court elomlando wokweyisa linkundla. Uzuma uphiwe insuku ezinhlanu izolo ukuthi azinikele emapholiseni ukuze avalelwe aqale isigwebo sakhe. Lanxa abanye besithi uZuma uyahlukuluzwa ngezombusazwe, abanye bathi lokhu kuveza ukusebenza kuhle komthetho ungakhethi ukuthi umuntu ungubani. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Nxa mina ngizikhangelela lolu daba ngibona ngathi lude futhi lucomplicated ukudlula nje isinqumo lesithathwe iConstitutional Court. Uma ungalalela iminority judgment iyakuveza lokhu ukuthi iConstitutional Court ifakwe esimeni esinzima kakhulu kade sekumele ithathe isinqumo esibukhali futhi esigwebayo. Kodwa ke umuntu uyakazibuzeke ukuthi xa kwenzekile ukuthi yona iConstitutional Court igeje ugatsha ilukhuthe laphana ingaphumi lomphumela oyiwo yiwo ngubani oyincedisayo ukuthi ithathe isinqumo mhlawumbe esinamalungelo esizalwane seSouth Africa kuwo ngoba even ne-minority judgment iyakutsho ukuthi uphuciwe amanye amalungelo ilungelo le-trial futhi ke ma kuthiwa akanayo lithuba lokukhalaza ngalesi sinqumo kuthiwe asikhontestwa banzima kakhulu ukuthi uzophephela phi kodwa ke izinqumo zenkantolo kumele zihlondishwe.
Kulabasekeli bakaZuma abathi kungangcono kuchitheke izitshebo kufe bona nxa kubulawa umuntu kulokuthi ubaba uZuma aye ejele. oso kwenze abanye besabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela. Ulubona njani lolo daba?
Ithuba lodlakela lona likhona kodwa besifisa ukungathi kungabi lodlakela njengabantu lathi sibhacela lapha ngoba ama ilizwe leli lingaba lodlakela lathi sisaphephela nje kanje asazi ukuthi sophephela phi kodwa ke ngendlela inkulumo ebekwe umntanake uZuma uEdward Zuma uyasho mpela ukuthi uzimisele yena ukuthi abeke impilo yakhe mpela angafa nokufa evikele ukuthi ubaba wakhe angayi ejele ngoba ubona kuyikuthi uqotshiwe kuloko bayakuletha abantu ukuthi yena uthi yena hayi uzaya ecommission kodwa ayitshintshwe kumayiphatha ngesikhathi yena ethula ubufakazi. So hey kunokufisa ebantwini ukuthi ngabe lento iyaxazululwa kungabe ukuthi kuyadaleka iziphithiphithi nje ezweni ngodaba nje olungalungise.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Dube.
Nxa ngisithi nje ngilubamba nje kancane baba unkomo udaba lika Zuma look complicated esimeni sokuthi siyazi ukuthi izinto eziningi noma izinto eziningi abakubalela nalokho esingakubala sithi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagupdas abathi khona ilapha abe lesandle sikhulu kakhulu ekwenzeni izinto ezimbi elizweni kodwa ke nxa sithi siya ngelemuva ifamily yamaguptas babunkomo ayizange yabe ifamily eyaqala ukwaziwa nguZuma ifamily yamaguptas kwabe ifamily eyaqala esaqala ukuyibona uMandela esaphila bemile lamaguptas uThabo Mbeki khona emile lamaguptas kwazobuya kwakwaphatha muva kaThabo Mbeki kungakaze kufike uZuma la esambona bemile lamaguptas akekho ophezulu eSouth Africa ongazange wafika kumaguptas.
Kungaba kulesandla sezombusazwe yini lapha kumbe ikuqhutshwa nje komthetho ngendlela efaneleyo?
Isandla sezombusazwe esikhona baba unkomo ngoba nxa sithi siyakhangela uZuma nxa ngibuyele emuva kancane esikhona isikhathi lapho kwakwathiwa uZuma wayasayina ama-arms deal ngendlela eyayingafanelanga. Umbuzo ubususithi kanti uZuma wayezasayina njani ama-arms deal baba unkomo yena kuwukuthi ngaleso sikhathi wayengekho ngitsho lakwi-executive. Ipolitiki abazama ukuthi bayilethe labana ngendlela abahlukumeza ngakhona uZuma abananzelela ukuthi uZuma zinenge izinto njalo azaziyo osekungenzeka kathezi ukuthi nxa beqhubekela phambili bemzisa umhlungu kanje bakhona abanye abantu esibaziyo mhlophe ufana labantu ababandakanyeka ekubulaweni kaChris Hani abangabanye bakhona abasesekhona lakathezi abasaphethe umbuso weSouth Africa into le inxa bengayifakela izibuko kakhulu izahlikiza ibandla leANC izahlikiza abanye abantu ababeke ukuthi besazidela ukuthi bona bangcono bazagcina nxa ukuthi umthetho yalandela ngendlela eqondileyo abanye kule mipandle jele bona bezanga ukuthi bethi bafaka uZuma kanti sebezivulele umsena wamazi.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane njalo uhlaziya ezombusaswe. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi uhulumende kumele abhadalele abantwana bonke abenza izifundo ze-O-Level le-A-Level imali yemihloliso lonyaka njengoba esithi ule mali eyasala kuluhlu lwendleko zakhe zanyakenye. Lenhlanganiso ithi nxa kungenzakalanga lokhu abafundi abanengi baza kwehluleka ukuloba imihloliso ngoba abazali kabalayo imali yama-exam fees. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-athuzi sithi uhulumende akabhadalele abantwana abazabhala imihloliso grade 7 A-level le-O-level ama-examination fees kuzimiseki. Lokhu sikutsho ngoba sizama ukukhangela ukuthi kathesi ayizakhamizi abazali sikuqela lathi ababalisi balutshwana bazayenelisa ukubhadala imali efunakalayo xa sikhangela ama-deadline. Imali kubo-O-level deadline ikukhonapha eduzane 9 kusefika ku 13 July. So uhulumende ku constitution ye Zimbabwe section 75 ukhuluma imfundo yamahara. Sikhangela i Second Republic umnanga kwalabo bafika bavuma ukuthi imfundo yamahara yabafuna ukuyinikeza abantwana bonke ukuthiwa ngesilungu i basic education.
Kungani lingathanga ahle abhadale lama school fees wona ngokwawo?
Lesi isiqalo esiqalela kizo sivele sesike saba lawo umkhankaso wokuthi uhulumende kagcwalise izifiso zika section 75 ezemfundo yamahara.
Umnumzana Themba kuye moyo ngohlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende we-Eswatini eyayisaziwa ngokuthi iSwaziland usevimbe ukuhamba-hamba kwabantu ebusuku kusukela ngehola lesithupha ntambama kusiya kwelesihlanu ekuseni ngesikhathi ukutshengisela kulokhe kuqhubeka kulelo lizwe uzulu ekhala ngombuso wenkosi uMswati njalo esithi wephula amalungelo. Osaphethe isikhundla senhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Themba Masuku uthi bathethe lelinyathelo ngoba kulabantu asebesephula umthetho kulokhu kutshengisela ngokudiliza impahla yabanikazi. Uyilandule njalo impiko yokuthi uMswati usebalekile elizweni. Abalwela amalungelo oluntu bathi amapholisa lamasotsha ayabahlukuluza nxa betshengisela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla le-EFF eSwatini umnumzana Vuyani Dlamini.
Abantu bathi sebakhathele inkosi ngoba indlela abaphatheke ngayo bagcilazekile. One, baphuthe amalungelo abo ingaze ukuthi funa ukukhuluma ngasomething either uyabulawa noma uyaboshwa nje usebenza ne-system yayo.
Kuyini okubangele lokho? Kungani abantu beqalisa kathesi ukusola?
Besona kunjena iminyaka yonke sekuthi mhlawumbe ne-generation eseyikhona manje ifithe enough is enough. Le generation yethu ithi manje noma siyafa noma siyaphila but sifuna loko sifuna asisayemuvu. Sesikhathele ne-generation ekhona imfundo yakhona iphansi. Emayunivesithi abantu abahloni scholarship. Scholarship sinikezwa labo abaney'nhlobo ekhosini. Abenzi abanye bagraduate sebafuna imisebenzi uhulumende wethu bacela ukuthi abahambe bayelini naleyitifiketi zabo nalawo mahlugezi abo abaphume nawo basithi uhulumende wethu abahambe bayemafunini bayelini.
Umnumzana Vuyani Dlamini ngowebandla eliphikisayo ele-EFF eSwatini. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi Midland State University isivaliwe ngemva kokutholakala kwabafundi abangamachumi amahlanu 50 belomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba le-Herald lona livika ukuba uhulumende uthi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezizabanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19 zingahlabanga ijekiseni kusukela mhlaka 14 ngenyanga ezayo azisoze zihlawulwe imali eziyitholayo okwamanje ekhangelane lengozi yalo mkhuhlane. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele mpingelele ku Studio 7 okhulumayo ngutolani Ncube esigabeni sakomalaba. Ngikhuluma ngila eGoli eThembisa. Nginombuzo njalo nginesimanga ngendaba kamnangagwa lapha mangabe thi khona usezonikeza isincaphezelo abantu ababengaphansi kwevio lokuba ekulweni impi bengama comrade mjipa kanjalo. So into ekhona thina kuyasimangaza sadlula kukho lokho sasebasiza obhuti kanjalo ngendlela eziningi sibatshela ukudala pha kanje kanje njengoba silana egoli kuyenziwa kanjani. Omunye umbuzo wami futhi enginawo ngokuthi umnankako uyithatha phi imali yokuthi abhadale laba bantu ehlulwa ukuthi abhadale abantu abayizintandane abafa bebulawela abazali ba ngenxa yakhe ngesikhathi segugu round. Nami nginje ngingomunye wabo engalimala isikhathi sisuka eSt Joseph asiyembembezwana eyiphuma la yabhoka khona kwashona abantwana besikolo abangu 6 nami ngangiphakathi. Le nto isahlukumeza namanje masibona uhulumende elokhu edlalisa izimali engasinikezi imali yesincephezelo ukuthi nathi sikhona ukudlondlobala ngoba inhliziyo zathu zibuhlungu. Abafowethu babulawa kabuhlungu thina-ke salwa impikabili. Kukhona le esayilwayo yokuqala ukukhulula iZimbabwe ka-1980 sasingama-comrade ke thina sisiza obhuti. So kubuya-ke leyinye futhi le yegugurawondo la khona esabulwa khona. So siyazicela lezo zincaphezelo ukuthi nathi siyayifuna le mali ukuthi nathi sizame ukulungisa la kona kona khona. Ngiyabonga.
Thina lapha isikhuna sishutshwa amanzi ukuphila. Amanzi akhona isiwakha khona akhathana kakhulu. Siyahambile umanga ukuthi ukhulume indinga yokuzama sibili ukuthi asifakele izibhorane eduze kube namanzi eduze ngoba siyahambile umango sibili amanzi akhona akhathana. Ukhuluma yomathi nzethulutho kugubi.
Siyabonga abantu bakithi abe Studio 7 okukhulumayo uMaphosa waseplantri kwamakhulela. So laphana ngiyakhuluma ize izolo but I'm sure ngikhulume ngesikhathi esirongo ngathi kungenwa ngasikhathi bani uphunywa ngasikhathi bani. Lami ngomunye nje waseZimbabwe okhalayo laze ngalwi impi lami ngisekhaya lokhu engisekhaya lami nginikela mpela ngento eziningi kakhulu kumasotsha enhlabathi ayesilwa eleli lizwe engaphansi kwababa umqabo kunkomo. Nama ngihambeka nje iminyaka yampela sengikhulile kodwa ngikhula izingizaze ngife lami ngishiye kunjeyana. Inkulumo siyazizwa mpela zinhle kakhulu bakithi nokuthi abantu bengathukani ukukhulunywa straight. Manje laphana ekuthukaneni ungagcina la uzothukana ngendlela okuyikho ngoba uza kukhuluma 50 years ngalanto le movement eyenzakalayo. Kahloniphaneni bakithi izinto ziyenziwe ngendlela eyiyo kwampane ezweni lezimbabwe ngoba izwe lethu lelavela kujike ngelethu sonke mali lingakhayi liyilizwe labantu abayi-1 kanjani ikokwenza khonoko kugcine sesikhipha amagama ngemiphimbo emibi singasakwali ukuthi singakhuluma sithini singasabekezeni. So bakithi hayibo hayibo izimali ziyabuya mpela ezweni aziphiwa abantu sifana nini kungadla abanye kusala abanye. Angaphawuli kakhulu ngizaphawula kodwa into ekade ngiyithanda kakhulu kwazi ukuthi lami ngithanda ukwazi ukungenwa ngasikhathi bani lapho kustudio lezi ngikhone lami ukungena uma ngathola nje uyi-1 ongitshelayo ngabonga. Amen.
Linjani linjani kustudio 7 okhulumayo ngubhono elinyoni ophume rupani ngithanda ukukhulumisa ubaba ubig boy nyoni usasakhile ngale ngikhulumise lobamncane usathobani laphana ku-17 emakalale erupani kwapani edandani.
Salubonani salubonani malipaka Studio 7 linjani siyaphila thina. Ye besicela i-MDC izama umuntu ulungisa igama kusese-eli ngoba isikhathi sihambile besicela i-MDC ilungisa igama kusese-eli abantu bekwazi ukulibamba bekwazi ukulijwayela and siyayicela nemthwakazi siyacela ukuthi if abana kuyenzeka behlangane nemthwakazi abantu bevotela omaphathi yamaphathi masibhekile iyangase sisiza ngokuhlala nisempumalanga ngokuzalwa niselupani. Ngiyabonga abantu benkosi ngiyabonga. Ye siyacela MDC sukumanini madoda lungisanini ngikela lunokhe licabana bafowethu lungisanini madoda.
Bonani Studio 7 ngibingelela lonke amagumba mane omhlaba ithi ninjani siyajabula masisizwa izinews esizithandayo ezikhuluma iqiniso lonke sengathi ngingaqhubeka lephambili isinika lezo news yabonga
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Tanzania selize lethula amanani abantu ababanjwa iCOVID-19 okwakuqala sokwedlule umnyaka. Ngokubika kwentathelizindaba yeVoice of America uCharles Kombe. I-Associated Press yona iDele Congo selimise yonke imbuthano kulandela ukudubuka kwamabhomba amabili edolobheni leBeni. Singene kudaba lweMelika. Sokuqhamuke ukuchisa okumangalisayo eMelika laseCanada okubangelwa ikuguquka komkhathi. Inhlanganiso yabezindaba AFP ibika ukuba kubhubhe abantu abedlula amashumi amathathu eCanada izolo 34 ngenxa yalesi sikhudumezi. Abezempilakahle eMelika bona bathi abantu abahlala endaweni ezifana le-Oregon le-Washington State labo balakho ukulahlekelwa impilo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Ake ngiqale ngokuthi mina msakazi kulusizi bese kubona kusenzakala lapha-ke imvelo isisilethela isikhudumeze ngathi ukutshisa okuphezulu ngempela osokuthatha khona imiphefumulo yabantu njengoba sibona imbiko ukuthi abantu kukhona sebesuke basweleka kuzwekazi laseCanada. Ukanti lakhona ngapha kwele Melika noma kungakachazwa kungakakhulunywa kangako ikhungakhunga lithi kukhona mpela labo asebesuke balahlekelwa imiphefumulo. Kanti-ke izibhedlela lazo ziyakhala kakhulu sesuka zigcwale abantu begijima bezofika lapha kuma-emergency room ngenxa yokutshisa lokhu okukhona. Kanti-ke ngapha emhlubulweni engikuwo North Texas isikhudumezi besingakabi khona kangako. Yebo kuyatshisa kodwa hhayi lo moya otshisa kakhulu okwezinye iy'ndawo zezwekazi le-Amerika kawukafiki ngapha.
Ngokubona kwakho ungathi njengabantu sithatha amanyathelo aqinileyo yini awokwehlisa ukuguquka komkhathi okuyikho okubangela ukutshisa lokho?
Ngokubona kwami msakazi ngithi cha, ngibona ngathi imizamo eyenziwa ukuthi ke sizame ukuthi sibe ne-control nge-climate kasenze umsebenzi omuhle kakhulu. Ungananzelela nje indlela abantu abaphila ngayo, ngibona ngathi kulobuchapha obuthize obesibenza ezindlini. Ungakhangela nje amaplastiki alahlelwa ngaphandle kumbe esiwasebenzisa kuyela sidingo sokuthi siwasebenzise. Ungananzelele nje indawo eziningi zokudlela ephecelezi ama-restaurant, iningi labo kusetshenziswa ama-plastic papers, ama-plastic cups. Abehluleka futhi ukuthi laba abakhangela ngeze environmental management kumbe ngithi thina nje kona sebesikhona kuma-restaurant ezindlini asithathe siwalahle ngendlela efaneleyo. Ngakho ngibona ngathi umsebenzi ngokuthi sehlise ukutshisa lokhu sesikubona umhlaba usiba khona ngasenza umsebenzi omuhle kakhulu. Ngabe siyanza ngcono kula lapho ukuze singaboni ama-waves okutshisa njengalawo ayenzakalayo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili 12 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 belo mkhuhlane lo. Umnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. Lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli weSouth Africa uMnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.